sinqumo lesi singaba yilokho esithi thina i-MT Thunderbolt esilungwini somthetho sithi i-Brutal Fullman. Ngoba uzananzelela ukuthi iZeki ibuye yakhupha isimemezelo esitshengisa ukuthi i-order leyo ithe isiphiwa iZeki ilethwe iZeki isivalile i-nomination court. So lawa ma-constituencies were not part of ama-constituencies obekufuza ukuthi kunominatwe khona abantu. So ke ngibona ukuthi i-decision ka-judge leyi i-decision nje abantu abangakhohlwa ngayo.
Ngamanye amazwi Ncube uthi isinqumo lesi siyize ubaba uPhulu uBiti labanye babo bazabuyela ePhalamende njengokunquma kwenkantolo ngolwesibili.
Yebo, ngibona kufuze ukuthi kube njalo ngoba phela isidale livele lanquma. Njalo ungananzelela lesi sinqumo esenziwe ngujaji lo sile problem ethize emthethweni. Nxa kwenziwa i-provisional order akufuzange ukuthi ibe the final effect, ngoba angithi nxa unanzelela i-provisional order le ithi yona kufuze ukuthi kwenziwe ama-nominations for ama-constituencies la. Nxa kungenziwa khona lokho akusela anything confirmed going forward. So ngibona zathi vele isinqumo lesi ebesingahlelwanga ngendlela eqondileyo. Ngikhangelela ukuthi bazafaka ama-appeals oPhulu labotendayibidi ngesinqumo leso, ngoba hayi sivele sishekile.
Khona ungathini Ncube ngendlela udaba lwabobidi lolu oluphethwe ngayo iZimbabwe Electoral Commission, iParliamente kanye lomthethwandaba kuze kufike namhlanje lapho esesikhona?
Embona kusenzakala ukuthi kukhona ukuxokozela kwezombangazwe, ngoba ungananzelela lo jaha onguye vele owathi yena uyenze i-recall yabo ngumuntu abathi kasho ebadalela. So kusho ukuthi kukhona isandla sensele phakathi lapha xa sinanzelela. So ke iZeki ngibone kwenzileyo yenze into eqondileyo ngokungavumelani lalo muntu ukuthi la ma-constituencies akulama-vacancies. Unfortunately inkinga ekhona ukuthi iZimbabwe i-politics yakhona ibolile. Yikho phela la abantu ubone ukuthi hayi sebeqotshiwe ePhalamende, kambe shuwa umuntu ovele esitaradeni angabuye uxotshe emzini wakho. Uyabona nje ukuthi kukhona ukuxhwala okuthize.
Uthi wena oPhulu ubabona bebuyela emthethwandaba besiyaphikisa isinqumo lesi sokuthi ama-by-elections enziwe ngesikhathi leyo aphili ingakahluzwa, babe behamba yini eParliament?
I-aphili eyokwenzayo ukuthi iyasuspenda i-decision le enziwe ngujaji lamhlanje. So ukufana nokuthi i-decision leyo kayikho wase ungafa kwi-aphili. So usho ukuthi bona sokuze ukuthi babuyele eParliament, ngoba njengoba sokushilo ukuthi akula mavakansi